sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 Mbalazi 2019 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnyaka oka 2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans. Kodwa u-advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka 2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko.
Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe.
Ikhisimusi le yikhisimusi nje, ukuthi nje it's just a date ekhona vele ekhalendeni.
Abantu abaningi badika basoze bakholise lonyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu ukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe. Ngaphandle kokubhidlika komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo ezitolo, abantu abaphose befike kuzigidi ezisitshiyangalombili 7.7 million bahlaselwe yindlala njalo badinga usizo lokudla. Amafutha ezimota lamagetsi lawo ayasilela elizweni. Ngokunjalo iMDC ithi iningi kalisoze libe lenjabulo ngekhisimusi yalonyaka. Ithi njalo ubuzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa leli bandla lithi uZulu kamelanga alahle imbeleko ngokufelwa, ngoba ubuzima bonke lobu buzaphela lingangena embusweni. Sixoxele sikhulumeli seMDC uMnumzana Daniel Mologele.
Bengilayo umongameli u-advocate Nelson Chamisa sihambe savakatshela abantu abagogekileyo, labantu abadala, labantu abazintandane, ebanikeza ama-Christmas hampers. Umlayezo abanike wona uthe kabangalahli ithemba ngoba inguquko isendleleni. Do not lose hope because change is on its way. Umbiko ovela ku-President Advocate Nelson Chamisa, maZimbabweans, umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans. Kodwa u-Advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko ezaguqula impilo zabantu abaningi. Sikhangelele ukuthini kuzokuba leZimbabwe engcono kulale esilayo kwamanje.
Inkulumo ezizanywa ngubaba uThabo Mbeki, yena owake waba ngumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe, kukhona yini ezingaphuma lakho kube yisipho sabantu beZimbabwe somnyaka omutsha oka-2020?
Okwamanje akukabi le guquko sibili kumbe esingathi ama-developments azwayo, kodwa into amaZimbabwe amele bayinanzelele ukuthini, siqeda umnyaka wonke lowo njenge-MDC sicela ukuthi kube lona mlankunzi. Bona abezane baqeda umnyaka besithi inkinga enkulu ngomnotho wesizwe ngama-sanctions, kodwa umnyaka uthe uphela kwaba lethemba ukuthini, sokuzaba lo mlamulankunzi ozancedisa ukuthi amaZimbabwe ahlale phansi ndawonye basebenzelane ndawonye. Thina asimnqusanga lapha eZimbabwe uPresident Mbeki, kodwa esikwaziyo uthe sinqusela ukuthi sihlangane laye savuma, ngoba thina njenge-MDC siqeda umnyaka wonke sisithi ukuthi iZimbabwe iye phambili. Udaba olukhulu asoma-sanctions yikuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye. Ngesilungu kuthiwa yi-all-inclusive national dialogue with an international mediator or mutual acceptable. So thina sithi indaba ezinze for amaZimbabwe ukuthi uPresident Mbeki ubuyile uhlakulele insimu esikwazi ukuthini sizovuna kwelinye ilanga. Singathi uPresident Mbeki lihlolanyama, ulihlolanyama uPresident Mbeki ukuthi sokuzaba le nguquko eZimbabwe, ngoba thina njenge-MDC siyajabula ukuthi sokuvunyelana. Even 2 weeks ago iZANU-PF ibizikhuluma ukuthi asifuni muntu emzini ukuthi abe ngomlamulankunzi, kodwa namhla nankho uMbeki ukhona. So kolokuthi uMbeki ubuyile lobo President Obasanjo uyile bobabili ngamahlola nyami kuthini sokulo kutshintsha kwengqondo kumbe komqondo uSadak la ku-AU kuthini asondaba yama-sanctions yindaba yani yokuthi amaZimbabwe asebenze ndawonye so sicabangele ukuthi umnyaka ozayo yindaba yabo inkulu ukuthini national all-inclusive dialogue yindaba esiyabe siyipusha
umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela impilo ibinzima ebantwini abaningi lonyaka ngenxa yokutshabalala komnotho uthe okudingakalayo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwabezombusazwe okugoqela abebandla lakhe lele-MDC
sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kodwa ngikukhangeleleyo ukuthi hayi Christmas esiyangena kilo alilihle sibili iyakhanya ukuthi kulokusilela sile okumangalisayo okukhona phakathi kokuphila kwabantu umumo esiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe njengoba iZimbabwe nje ilamabandla ezombusazwe amaningi ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho esike sakwenza izolo kulokona kuze kubunje uhulumende womanyana kodwa kathesi angitsho ukuthi kumbe kulungiselele ukuthi kubunje uhulumende womanyana ithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalisangaphi ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe wahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekileyo ngoba kambe shiwa abantu nxa bengafa abantu bengafaka bebusa izihlahla yini
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-ZANU-PF ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo Izakhamizi zakobulawa zithi kuyadanisa ukuthi kazisoze zibe lekhefu lekhisimusi elihle lonyaka ngenxa yokudula kokudla uswelakale kwemali lamafutha ezimota lokunye eZimbabwe ubathabele masuku usethulela lolu daba
Abantu abaningi bathi kabasoze bethekelele izihlobo labangane lonyaka ngoba sibi kakhulu isimo somnotho elizweni. Abanye esixoxe labo besesilindoleni samabhasi athwala uZulu eRenkini Country Bus Terminus bathe ikhefu lekhisimusi sokuyisikhathi esizifananela lezinye insuku. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Dumile Ncube.
Ikhisimusi le yikhisimusi nje ukuthi nje it's just a date ekhona vele ekhalendeni. Ayisafani le Khisimusi zakudala esasithi kunje so sivala izikolo vele sibe nemudi yeKhisimusi kathi sivele ubona abantu kuyazihambela abantu balala emabhenki there's no mood for Xmas balala emabhenki balala kuma fuel queues izinto zikhwelile ezitolo iKhisimusi yangikhona ingapi akula Khisimusi ifilaphe ekhaya lapha sikhona kobulawayo lapha kwentuthu ziyathunqa le ntuthu zangikhona kazisathunqa wavele uhlala ngalamagetsi iKhisimusi yangikhona ingena ngakho
unkosikazi Siphiwe Chuma ongusomabhizimusi uthi kunzima ukuthi bahlangane lezihlobo lonyaka
isiphombo ukuba lilanga nje ilanga elingela miningi ukuthi abantu begcine bekwanisa ukuhlanganela nale mndeni yabo bekholise ngokuthi kubangelwa ukukhwela kwamaprayisi lewuswelakala kwezinto lewuswelakala imisebenzi njengoba sonke sazi ukuthi i-economy yethu inzima abantu abasakwanisi ukuthi bahlanganelane lezimuli ezithiyeneyo ukuze bethakazelele ilanga
unkosikazi Melissa Dube othenga ethengisa impahla laye uyakhala ngekhefu lekhisimusi
Umumo okhona elizweni usenza ingani singabantu abancitshanayo ngoba sekunzima ukuthi sicuphelane lokhu esilakho. Nxa sesikhangela ilanga lekhisimusi eselisondele sizwa silokudana kakhulu ngoba akulanto ebambekayo esilayo kumbe esiyitholayo kulokhu esikwenzayo okuncane.
Abatshayeli bamabhasi labasebenza labo badanile okumangalisayo ngesimo esibi somnotho abathi silulaza ikhefu lekhisimusi. Umnumzana Onwell Msimanga ongumtshayeli wamabhasi eRenkini uthi ibhizimusi iphansi lonyaka.
Hayi, thina njengathi ngapha kwemateksini sine problem eyi-1. Ibhizinesi yesinsi kuqalile nje uDisemba ikithi ngathi lo. Ngathi lo ngoba abantu abanamali bayakhala, bathi imali kayikho, nathi siyakhala sikhaliswa yiyo le fuel engekhona. So hayi, sacela nje ukuthi lathi ingani i-government iyasibhekela into eziningi, sibone ukuthi lathi siyakhuphuka ku-transport.
Omunye njalo umthayeli umnumzana Mpendulo Mathe uthi bebesenza imali engcono eminyakeni edluleyo.
Iminyaka edluleyo ngalesi sikhathi ngaba simanga lapha eTemnas. Ngabe kumabantu. So kade bantu imoto zimile zingazi. Yafika 10 kona. Ngakhela imali yokuthi wonke imoto zimile. Ukuthi nje December wakhona uthini. Mhlawumbe ukuthi uthole abantu i-tripela abantu ababhadala imali ezigcwele.
Umnumzana Effort Ncube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abantu bayahlupheka kakhulu eZimbabwe.
Ukukhwela kwezinto kuletha usizi phakathi kwesizwe sakithi, phakathi kwelizwe. Akusathengeki lutho, impuphu iyadula, ithukela liyadula, okudla konke kuyadula, ischool fees iyadula, uye ezibhedlela kuyadula, i-transport yokuhamba iyadula. Kanti ke sibona i-fuel, amafutha ezimota ekhwela njalo nje, eyiyo abangela ukuthi kukhwele zonke izinto zisiya phezulu. Ngakho ke nxa kungazange kwenziwa icebo lokuthi kuqiniswe amandla emali yeZimbabwe esithi iZim dollar, nxa uyiqathanisa le amanye amazwe, akula lapho kuzayiwa khona, zizaya zilokhe zidula izinto, kube nekhrisimusi embi okunye okumangalisa abantu bahlupheke.
Abantu abasuka koBulawayo besiya eNkayi sokumele bakhokhe amakhulu amabili ale ngxenye amadola eZimbabwe, i-$250. Kade behlawula amachumi ayisithupha amadola ukuya endaweni efanayo. Sokukhutshulwa njalo imali yokugada amabhasi lamakhombi kulabo abasuka koBulawayo besiya eCholocho, eGwanda, eKezi, Maphisa lezinye indawo. Lokhu sokwenze ukuthi abanye abantu babuyele ezindlini zabo ngenxa yokuswela imali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo iningi labantu abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bakhangelele ukuthi bazabe besebesekhaya ngosuku lekhisimusi besidla okutshiyeneyo lezihlobo labangani, kungakhathalekile ukuthi kuyaswelakala izinto ezitshiyeneyo ezinjengemali. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg.
Lo ngithemba ngiwani ozibiza isikolo seJwane elifisela ikhisimusi elithukela lobanje sithi impilo ibingalula kubo emazweni lonyaka. Ibesaziwa ngokuthi ukhisimusi qeda amadola, yaba ngukhisimusi qeda amarandi, kodwa lonyaka abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi isiphenduke ukhisimusi mabuya lendlala. Ngenxa yobunzima lobo banenge abangasoke benelise ukuya ekhaya lonyaka lobanje, bakhona abanye abahambayo. Umnumzana Sifiso Khulumani Ngwenya uthi loba kunzima liyakusa elangekhisimusi elesihlobo labangane ekhaya. Unkosikazi Silibaziso Caroline Ncube laye uyahamba eZimbabwe.
Into engiyijabulelayo ngizabe ngihlangene lezihlobo zami zonke kulo suku lokagogo wami. Simenzela i-birthday party yakhe ekwanisa iminyaka 835. Uyisibusise ukuthi sonke abazukulu bakhe asijabuleni sonke.
Umnumzana Kodno Sibanda uthi nyakenye isimo simalele kuyekhaya, kodwa lo nyaka walile.
Abesekhaya ngijayiva khona ikhisimusi nabazalibaba.
Umnumzana Aaron Dube uthi ngeke kwenze ukuthi kudlule ukhisimusi engangenanga isibayeni sakhe efela busi athole ugazana.
Babe ngisidla nje iChristmas nengane zami, sijabula singumdeni kungekho kubi. Ngibona abangani nezihlobo kade ngababona. Ngishisela bonke abantu iChristmas enhle nonyaka omusha.
Kodwa ke umnumzana Farai Goodmore Mudzembwe ngomunye wabathi umoya ubuvuma kodwa isimo somnotho sala.
Kungangcono okuyimadlanyana okuncane engilakho lokhu ngithumela ekhaya basizakale kunokuthi ngiyefika mina ngingelalutho.
Kanti-ke isikolo seJohane kudlalade laso lele lithi abokufika sithi usizi ukuthi kweminye imizi kuyodlalwa ikhisimusi yalo nyaka kungasangenanga njiva njengenjwayelo, ngoba zabulawa kudlame lwezenophobia oluqhamuke lo nyaka. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapo.
Ulajoku namhla sixoxa ngekhefu lekhisimusi. Nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo, thumelani umlayezelo kumbe inomboro zenu kuWhatsApp kunomboro 801-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha A Voice of America eWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezeMelika lokunye okutshiyeneyo. Umthethondaba kwele Saudi Arabia uthi kumele kulengiswe abantu abahlanu ababulala intatheli ezindaba uJamal Khashoggi eTurkey nyakenye. Abathathu bagwetshelwe ukuhlala entilongweni okwempilo yabo yonke. UKhashoggi wabulawa ngabacatshangelwa ukuthi babethunywe indodana yenkosi yakulelo lizwe iyayizonda indlela ayeloba ngayo kumaphephandaba. Wayejale ukuchothoza uhulumende wakwele Saudi Arabia esithi ubusa ngochuku. Isidumbu sakhe lokhu singatholakali. Elemelika licabangela ukuthi indodana yenkosi yakulelo lizwe uCrown Prince Mohammed bin Salman wayelesandla kulokhu. Amapholisa namhla abegijimisana labantu abatshengisela emgaqweni kwele France abakhonona ngokuguqulwa kwendlela okumele banikwe ngayo ipentsheni. Abantu bathi umthetho lo uzabamotsha kakhulu ngoba kasoze bethole impentsheni zabo ngemfanelo. Ingcwethi kwezempilakahle ezibona ngesimo sengqondo zithi kumele abantu bananzelele ukuthi abantwana balakho ukuba lesifo sengqondo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi lezi zithi kulakho ukumemetheka kokulimala kwengqondo nxa kungananzelelwanga umntwana esesemncane. Zithi banenge abazali abangananzelela ukuthi abantwana babo balomkhuhlane wengqondo kuze kuvele lokhu esekhulile. Enye yezingcwethi lezi uDokotela Chido Rwafa Majamuse uthi kunenge okwenza ukuthi abantwana babe lesifo lesi. UDokotela Rwafa Majamuse uthi abantwana balakho ukuveza kancane isimo sabo sengqondo. UNkosazana Thando Gwinji obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi uNational Coordinator enhlanganisweni ye-Activist Zimbabwe ulandisa ngokunye kokungenzeka empilweni yalowo mntwana esengumuntu omdala nxa engasatholanga usizo esesemncane.
I-depression is a real mental illness and ingayekelwa ukunanzelelwa iseselesikhathi umuntu wangkhona athole the appropriate help. Iyakhula ize ifike kulesona lesi stage sokuthi abantu baze bathathe imphefumulo yabo.
Lokhu kufakazwa yintatheli zindaba ezimele yodwa uLeopold Munende othi ulomngane owagcina ezivulala esesindwa ngumthwalo wokuba abazali babefuna asuthise izifiso zabo sikhathi sonke hatshi ezakhe.
Lo safunda sonke college wayeseswele umsebenzi. Eswele umsebenzi imuli ziyatshiyana, abanye bayazwisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alila msebenzi. Ezinye imuli ziyazithi awudingi imisebenzi, uzihlalele ngoba engqomngane wakhe yabisesebenza. So lo imuli yakhe yayilokhu imbuza yaqhasa ukumhlupha, yeye awudingi imisebenzi, ulamanga awudingi imisebenzi, waze wazibulala.
Umnumzana Sifelani Innocent, ingcwethi eyafundela umsebenzi ophathelene lezokusebenza kwengqondo yomuntu njalo elilunga leZimbabwe Psychologist Association uthi kunengi okungaba yizibonelo ukuba umntwana ulesifo sengqondo.
Umntwana njalo uyehluleka ukuhlaliseka nxa sesike sibangeni sokubana uyehlule ukuthi uyeneliseka ukukhuzeka ehlale echume engehluleka ukuchuma ebe ngumntwana lwana ohlala ekhwela amatafula esenza konke okungakhangelelwanga etshaya abanye ekhala ekhahlela. Konke khonokho ngokutshiyana kwakho silakho njalo zulu ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni. Yikuyini njalo okunye okungasikhombisa ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni? Yokwehluleka ukubumba ubungani labanye abantwana, yokwehluleka njalo ukuxoxisana lokudlala labanye abentanga yakhe. Khonokho nxa sikubona kusenzakala zulu silakho njalo ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni.
USifelani uthi kunengi okungenza umntwana ahlaselwe imikhuhlane yengqondo okubalisa indlela umama aziphatha ngayo ngesikhathi ezithwele.
Nxa umama ebhema igwayi enatha utshwala ethatha lokunye okuningi okudakayo khonokhu kulakho ukubangela ukubana umntwana ezalwe eluhlupho lokungaphatheki engqondweni.
Uxwayisa abazali ukuba baphangise ukudinga usizo nxa umntwana engani ulomkhuhlane wengqondo.
Sikhangelelwe ukuthatha umntwana sihambe laye kulabo abafundela umsebenzi wokusebenza labantwana esibathi ngesilungu ngama-psychologists. Khonokho kumele sikwenze ngokuphangisa lapho esinanzelela khona ukubana umntwana engabe engaphathekanga engqondweni. Asikeleli ukuthatha isikhathi eside silokhu sibalisa sibhodale lale, kodwa ngesikhathi sikunanzelela khonokho asithatheni umntwana wethu esicabangela ukubana akaphathekanga engqondweni sihambe laye kulabo abafundela ukusebenza labantwana esibathi ngo-psychologist.
Abezempilakahle baveza ukuba lanxa liqonga inani labahlaselwa yimikhuhlane yengqondo eZimbabwe, lokhu akuthathwa njengemikhuhlane yonke ngoba uZulu ugxile kunkolo ezikulandulayo ukuba kungehlela umuntu nje. Iningi labantu lithi yimimoya emibi edala umkhuhlane lo. Kusuka kube nzima ebantwaneni ngoba abacatshangelwa kangako ukuba bengahlaselwa yimikhuhlane enje. Okwamanje ilizwe lilomuntu oyedwa ogxile kundaba zemikhuhlane yengqondo ehlasela abantwana obizwa ngesilungu ukuthi yi-child psychiatrist. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyakwazi lonke zulukandaba ukuthi khona manje isikhathi sekhefu lekhisimusi. Sicela lisithumezele imilayezelo yenu yama-audios lama-videos likhuluma ngekhefu lekhisimusi. Nanku okumele likwenze. Thumezelani-ke kuwhatsapp kunombolo ethi 001 202 465 038 0318. Uthandi mphinde futhi njalo, nxa likuthi lingarekhoda-ke ama-videos yenu lama-audios yenu, kumele lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Nanku okunye okwethulwe ngabantu lamhlanje. Kuthi lingakhohlwa phela ukusithumezela kunombolo ethi 01 202 465 0318.
Ekhisimuso muhle, ekhisimuso muhle bantu bonke emakhaya linjani nabasegoli. Hayi, siyabonga bantu bakithi, unyaka uphelile sengathi nje singabekezelela bantu bakithi siziphathe kahle sonke, singazange sibe nakho ukuthola ubungozi bantu bakithi. Kungaba yinto enhle kakhulu lo mnyaka omutsha siwuqale kahle bantu bakithi, kungaba yinto enhle kakhulu. Nawe kusasa sifunde ukuhloniphana bantu bakithi, sifunde ukubekezelelana, kungaba yinto enhle kakhulu. Lani bosisi labo bhuti lifike ekhaya lincedise lapho, ngoba lani asibona isimo sibi, izulu alikho, singafika nje sibaphathise nje kiko konke nje kwasekhaya, ngoba eshi hayi simo siyasiyalela, siyasiphika, asivumi. Wazi ngafika nje bafowethu, nani afana umuntu avuke ekuseni aye vuya amasimu achaye mpela ukuthi ngawusuka lawe usale bekukhumbula mpela bethi hayi isimo namhlanje ibiwe nje nguzivane. Hayi, kuhle kakhulu, ngiyathokozisa mpela. Lani bodadewethu laphana livuke lithola amakhuba mpela lesiyajawuga ntshompo, lime mpela kakhulu, silime bantu bakithi. Ayisekho ngenye indlela, lezulu lelo malanga lizobuya la lizothola kodwa sekulinyiwe, kuyinto enhle kakhulu leyo bantu bakithi. Ngoba nje isikhathi sakhona siyalela sokuthi sihlale ekhaya, asivumi bantu bakithi, siyezwa isimo, asiyaplani bantu bakithi, asincengeni noma kunzima kanjani, sisiphila labo ubunzima lowo esibhekane nabo lo. Ah, kunzima.
Mina igama ngiqhubekana akwampofu. Hayi, indaba yekhisimusi vele le hayi lilanga nje, ngoba vele kulobunzima ukuthile kunjenje asihamba ngiyabona izihlobo, ngazi ukuthi uhambe uyobona izihlobo uyazibona uthweleni, bakubona ukuthi kubona kade vele wonilandeni ekhaya. So siyahlupha abadala ekhaya ngoba kulobunzima. Izolo ngingafika edorobheni vele akuthenyeki lutho vele ungaluhawukela, gcine sezidlula zisiyadinga ukudla eBotswana. Yikho lapho kuya kungcono khona ukuthi ungabale $200, uyakwanisa ukuthi igrosali yonke sibilikwane, but kodwa welcome to impahla zabantwana angeze uzikwanisa. Siyamangala nje lama school fees nje khanya ayeze sendleleni, izililo zodwa.
Laba ngabanye abantu abasithumezele ama-audio zakhe yabo bekhuluma ngekhefu lekhisimusi. Sicela ukuthi lisithumezele ama-audios yenu lapho likhona kanye lama-video ukuze lizibone khonapho-ke kumabonakude njalo lizizwe emsakazweni. Isikhathi phela sekhisimusi khona manje. Ndingakwenza lokhu lisithumezele-ke kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo kunombolo ethi 01 202 465 0318. 0818. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa njengoba sesilanda ikhefu lekhisimusi sileqembu lemabuza Express Band lona elisanda kwethula idlalade lalo elitsha. Untukamele Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Leli lindalate le Mabuza Express Band elakuqala njalo lilesihloko esithi amalungelo. Leli qembu lihlabela liwele South Africa lanxa nje lidabuka komaninji ePlumtree. Nangu umkhokheli walo uGivers Mabuza.
Ngihlabela mina ngiqale 2016 ilabo bengisahamba ne-Kubota Manager Express. Sarekoda 3 albums. Then kuthi kuleyo ngiyaqala but sengizimele ngedwa.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi impilo iyantshintsha, Mzalwane kanye lale ethi Mntanami. Litholakala ngapi idlalade Mabuza?
Abafuna ukuxhumana nami ngofuna idlalade ngiyanthola ku 0797205760. Then WhatsApp even nakumakhozi number 1 iyo likuseyo leyo. Then ku Facebook uGive Us L Mabuza.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Abalandeli berumba ngithi ingoma isazokhala kakhulu. Uma elongeke support hayi incingo isazokhala kakhulu impela.
Baphuma ke enkundleni abafana beMabuza Express Band ngale ethi kulumhlaba.
Mabuza Express singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebezilazo silazo lamhlanje uhlelo lwethu. Ibandla leMDC lithi abantu bangalahli themba ngenxa yokuhlupheka kweZimbabwe. Abantu abaningi bathi abasuze bakholise lonyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu ukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi lingayikatshana ngoba uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.